Siyalamukela la emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 Mfufu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe ukwele India emhlanganeni we-India Africa Summit.
Singabi lomthetho wokuthi xa uvula ibhizinesi lakho thina sikuthathela imali imankarathi emali engaka. Xa uvula ibhizinesi lakho sifundi lathi sibe khonapho. Lokhu yikho kwenza ilizwe lethu lingabi lo mnotho. Umnotho ukhona elizweni kodwa ubandezelwe.
Unkosikazi Beauty Nyambosi Ke, umsekeli womkhokheli webandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe, uthi ibandla lakhe liyakubona ukuthi uZulu uyahlupheka kakhulu eZimbabwe. Abantu abakuhlangothi ezehlukeneyo zempilo bayavumelana ukuba kuqakathekile ukuthi omanisipala bathathele phezulu ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ye-Information and Communication Technology, i-ICT. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UMongameli Robert Mugabe ukwele India emhlanganweni we-India i-Africa Summit wachia omunye wabasekeli bakhe uMnumzana Phelekezela Mphoko enguye ophethe intambo. UMugabe osesuke elizweni kuhambo ezedlula amachumi amane wonalo umnyaka ubeseke wahlala elizweni kusukela ngenyanga edluleyo lapho kade engapha kwele Melika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. UMugabe ubikwa ubekhatshwe liqula elikhulu eligoqela abaphathi ntambo bakahulumende abambalwa. Umhlangano we-India wawumele wenziwe ngomnyaka odluleyo kodwa wadluliselwa phambili kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-Ebola. Uhulumende ubikwa ezakwenza izivumelwano ezimbala esimqoka sakhona singesebhanga le-Export Import Bank of India esiyimali engamadola afika phose inkulungwane ezilikhulu i-$87 million eyokuvuselela isitishi samagetsi agaywa ngamalahla ebulawayo thermal power station. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa ongomunye wequla likaMongameli Mugabe nguye obekhangelelwe ukusayina emele uhulumende weZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries uMnumzana Busisa Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-power station isena ngatipa ingaye kuba 40 megawatts but yayakwa ukuthi tipo 90 so that's an extra 50 megawatts ezangena ku-50 i-power grid indetakalekileyo nale ukuthi you know, okay, to do the energy, abantu bebathenga intengo yincane phezulu kodwa sesingabikubhizenelise ukuthi sibanike ama-products akwanileyo ngenxa yokuthi ama-suppliers they are struggling for power. The problem
thermal power station le ikhona koBulawayo kodwa kulenkulu eWange kathi ingani kungaqalanga kwavuselelwa nale eWange kwengezelelwa ama-megawatts
lokho hayi kuya ngesikhwama. Isikhwama somuntu esiyenza ukuthi aqonde athi ngiyaqonda laphana ukuthi yakoBulawayo le company ekhangelele lokuncedisa ibona ngani imali yakhona iyancwebeka i-India ibona ukuthi e iyancwebeka engane koBulawayo. Naye uBulawayo kumele sinanzelele ngoba ama-industry sesenemalutshwana ngaso singawaqedisa sesaqedisa ngokuwancijugeti ngokuswelakala kwamagesi kutho ukuthi siyabe sesiphithasile amafektari la amalutshana asele kuyinto engani ngibona ngani kumele simkonge ukuthi uBulawayo yiyo abantu baseIndia abakhethe ukuthi bayazincedisa bayizisebele ngoba amagesi lapha ase awalungise khonapha kuBulawayo akula transmission loss kasungezwa luzi ngoba kwesinye isikhathi engayenze ewange ngane akula akula guarantee yokuthi alina eseze ngapha koBulawayo.
Hello-ke, umnumzana Busisa Moyo, umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kudaba lweziphathelane lesimo sezombusazwe eZimbabwe esilulethela lona nsuku zonke, lamhla sixoxa lo nkosikazi Beauty Nyambosi Kerr ongumsekeli kamnumzana Elton Mangoma, umkhokheli webandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe. Unkosikazi Kerr uthi ibandla lakhe liyakubona ukuthi uZulu uyahlupheka elizweni lapho okudingakala khona ukuthi kulwe ezombusazwe ukuze lo mnotho uthuthuke. Ake sizwe exoxa ngalokhu lokunye okuhlupha ilizwe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Singabambana lamanye amabandla alombono ofana lebandla le. Kodwa okwakhathesis kubekungakabi into othi singaphonga ubambana nje noma yiliphi ibandla.
Ubona ngazani iZimbabwe izalunga sokutheni njengoba amabandla emaqamqam kanje?
Kuyikuthi abantu balebandla abalisekelayo njalo lelibandla loqotho njenge-RDZ emela abantu sizama ukutshintsha ubutsha, sifaka ubutsha ezinto esithe sisungula sisithi kuza kwenzakala sihamba lamanye amabandla kodwa kusina kusala iphutha.
Liza kwenza njani khonokho-ke ku-RDZ?
Sizakwenza ngokuthi simele izifiso zabantu, sifuna ukusebenzela abantu, siyahlonipha abantu ngendlela yona leyo abantu bazasisekela nxa sisikhuluma nabo njalo sesingene embusweni sibenzele izifiso zabo.
Ilizwe kungani aliqhubi kahle nxa kubuye zomnotho, lina libona zani za kulungisa njani khonokho?
Ukuthi sibe le mthetho ekalula ukuthi sinxusa abantu abangabe besisa ukuthi bazokwakha, labanye silabo khona seZimbabwe, silabo abantu abaningi abalezimali zabo. Ngakho ukuthi bakhe bayesaba imithetho efakwa ngamanye amabandla ukuthi bathuthukise ilizwe leZimbabwe. Thina njenge-RDZ sizayekethisa, sinxusa abantu, sibuye sinxusa abantu kakhulu, kusiqala ngabekhaya, singakhangeli ngaphandle kwekhaya.
Bekhaya pho bayithatha ngaphi imali yokuthi bavuselele umnotho? Siyabona ukuthi imali iyahlupha phela khona ngapho.
Imali iyahlupha ye, kodwa kungabe khona abanye abantu abale mali bengeke bafuna ukuyinvesta ngalesi isikhathi esikuso lo mumo esikuwo.
Singathi okuthiyene le bandla le-ZANU-PF elikwenza okwamanje lingenzani lini ukuthi lithuthukise umnotho? Ngoba kukhanya ngazani ingxenye liyabe lisenza okufana nokwenziwa yi-ZANU-PF.
Singeke sikwenze thina okwenziwa yi-ZANU-PF. Kaningi abafowethu abanina namaninakazi labo baba abanezimali zabo khona pha eZimbabwe singakakhangeleli ngaphandle. Khulumisane labo, singabi lo mthetho wokuthi xa uvula ibhizinesi lakho thina sikuthathela inkarathi yemali engaka, xa uvula ibhizinesi lakho sifundi lathi sise khonapho. Lokhu yikho kwenza ilizwe lethu lingabi lo mnotho. Umnotho ukhona elizweni kodwa ubandezelwe.
Kulo mlayezelo yini ongawutshela abantu beZimbabwe?
Mahlaba ezulu eZimbabwe jikelele, asisebenzeni sonke, libuye libheni bandla lethu, sibambeni sonke kanye kanye ukuze siyefika lapho esifisa khona ngezifiso zethu. Abantu abethu khathi sabasebenzi badabula umhlabathi ngamapiki, bayafa besenemgodini, kuningi okwenzakalayo kube kanti bekusenziwa ngabantu abalolunya. Abanye babuya bethwele ama-flowers ezifubeni vela kubo-South Africa, kubuhlungu kakhulu lokho. Khathi singikhona lapha koBulawayo nxa ngikhangela koBulawayo, abafana abathethe amajaha amahle kufuna ama-cardbox emakhanda thenisa amabhanana abolileyo, ngabe kuyimpilo yini? Bazukulu bethu sibeqa kuma-pavement kusakwamalanga, omama bathengisa i-airtime, ama-vendors lawa agijinyiswa. Ubusuzibuza ukuthi kanti wona ama-vendors azabe khona kubangelwa yini? Ikuswelakala kwemisebenzi.
Hello-ke, ngunkosikazi Beauty Nyambosi Kerr, umsekeli kamongameli Elton Mangoma webandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe, obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Ukuzwa lolu daba lonke lingaya ku-www.voandebele.com. Kudaba olufanayo kusasa sizabe sixoxa lomnumzana Rugare Gumbo, omunye walabo asebe kuzinga eliphezulu lokubumba ibandla le-People First elilakho ukukhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru owaxotshwa kubandla le-ZANU-PF.
amakhokheli abakhona kathi bekhona akuyenze ngenxa yokuthi abantu bonke ilizwe lonke bayazi ukuthi abantu labo bakorrupt. So as long as they are there kuvela kusenze kube ne-change eZimbabwe. That is one. Two, abantu labo bangathuka uzabona ukuthi ama-investors amaningi abe ebuya ukuthi bazo-investa because kathesi kawuzozibabuye because bathi wena singafaka imali yethu izathathwa.
Leyo ke inzwisa yengxoxo esilayo kusasa ephakathi kukamnumzana Rugare Gumbo, omunye walabo asebe kuzinga eliphezulu lokubumba ibandla le-People First. Lalelani lizwe kusasa.
Igama lami nguGibbs Dube, kuliviki ngiqhubeka ngilethulela uluju kuphela. Ngikhuluma lamabandla atshiyeneyo ngezombusazwe kanye lezenodo. Kulungiswa njani konke okuhluphayo elizweni? Diyani indlebe lizizwele khonapha kuStudio 7. Abadala bathi ukuzwa yikuncitshwa.
Abantu abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bayavumelana ukuba kuqakathekile ukuthi omanisipala bathathele phezulu ukusetshenziswa kwemitshina kulezi nsuku Information and Communication Technology, ICT, ekuqhubeni umsebenzi okuzaphathisa ukuqeda ukungathembeki kuthuthukiswe ukusebenza okumgceke. Okuningi sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wokubonisana kuhlangothi lokusetshenziswa kwendlela zakulezinsuku ekuqhubeni umsebenzi kuhlelo lokusebenzelana kwedolobho leHarare leMunich lakwele Germany owenzelwe ePandare Lodge eHarare lamhle kuseni. Oze emele umunicipala weMunich owake waba ngumeya walele dolobho umnumzana Herb Monazeda utshele intatheli izindaba ukuba kumqoka ukuthi kusetshenzwe ngendlela ebeka into zonke egcekeni ukuze uZulu weHarare amukele indlela ezizosetshenziswa kuleli dolobho. Ukhansila kaWard 39 emzini weDzibarasekwa umnumzana Gilbert Tamsanqa Hadebe ngomunye wenkokheli ezingenela umhlangano laye khanya eluthakazelela lolu hlelo.
Indlela akade vele idingakala ukuthi ibe khona ukwenzela ukuthi ukusebenza kube lula, sisebenza ndawonye lezakhamuzi emalayinini lapho esuka khona, ngoba i-ICT kathesi sinceda ukuthi bangakwanisa ukuthi babone imali abafuze basibhadale ngesikhatshanyane esincinyane kula lokho akade kuyikho khona ukuthi bangafika emahofisini abo-DO batshela ukuthi chiyani number zenu noma ukuthi liphenduke ngelanga elinje lizokhangela. Siyabe sesike saya e-Rowan Martin saphenduka le mali lezo elifuze lizibhadale ukuthi silazise.
Kumqoka ukubuzulu achasiselwe ubuhle bokusebenzisa indlela yemitshina yakulezi nsuku ukuze amukele ngokwaneleyo, kungabi yinto eyenziwa engazi, kuveza uHadebe.
Ikhona ukuthi ungafika ehofisini ubuza lokho okufuna ukukubuza, singaba yisikweletu, singaba yimali oyibhadeleyo khonapho, ufuna ukwazi ukuthi kathi sengibhadale sithi $20 wena kade ule sikweletu $100 uzahle ubone khonapho khonapho kusiphuma kutshengisa ukuthi sokusele $80, hatshi ukuthi uza kuzadingakala elinye ilanga eliza kutshengisa ukuthi kade siuselelwele ngemali enje.
Ukuphathiswa kwedolobho leHarare ekusebenziseni indlela zakulezi nsuku ukuqhuba umsebenzi kulethwa ngumanyano ovele ukhona phakathi kwalo leMunich phansi kohlelo lwe-Twinning of City of Harare leMunich. Ingcwethi zokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku AIT zithi lungasabalala kunhlangothi zonke lolu hlelo kuzaphathisa ekuqedeni udubo lokungathembeki lokuchaphazwa kwemali okuzakwenza kube lula ukubona okwenzakalayo lalapho okonakala khona sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, lakushortwave 4930 12080 lagu 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkuthazo yokuthi amantombazana asesikolo kumele atholiswe impahla yokusebenzisa nxa esesikhathini kungelambadalo iqhubeka isemlonyeni yabanengi. Abanye ngasebe khuthaza uhulumende ukuthi athuthukise ezempila kahle njalo ekhuthaze abasakhulayo ukuthi baye ezibhedlela lemakliniki ukuyadinga indlela zokulondoloza impila kahle yabo. Emhlanganweni oqhutshwe ngeviki edluleyo eHarare, abaningi baveze ukudana okukhulu besithi amankazana esikolo ikakhulu asemaphandleni acina engasayi esikolo nxa esesikhathini ngenxa yokuthi ayabe engelazo impahla zokusebenzisa. Umbuzo esiwubuzayo namhla ngokuthi kambe abasakhulayo bayafinyelela ngokugcweleyo yini inhlelo zempila kahle. Ukuze sizwe impendulo sixoxe lolwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu.
Ngibone ngathi kusamele bazifinyelele. Kodwa uhlupho olusuka luyenzakale ukuthi inhlelo zona lezo zempila kahle esikhathini esiningi aziyethi zibuye ezabelweni ezingathi lapha esiseGwanda ngoba sikhatshana lamadolobho amakhulu. Kodwa kuzona lezo ezintutshane ezikhona, hayi ngibone ngani bazama ukuthi bazifinyelele loba nje ulutsha lethu lunesidensi kakhulu.
Bayakuqakathekisa yini Mampofu abasakhulayo ikakhulu abangamankazana ukuhamba emakliniki ezibhedlela ukuyahlolwa lokhu lalokhu yana kanye lokulondoloza nje impila kahle yabo nxa sikhangela kundaba ze-reproduction?
Engikunazelelayo ukuthi ulutsha lethu aluhambi. Abantu abaningi bajele ukuhamba nxa besizwa ubuhlungu ukuthi kumbe ikolo lami libuhlungu kumbe isisu sami sibuhlungu. Yikho lapha ubona khona umuntu esukuma esiya esibhedlela. Kodwa nje ukuthi umuntu akacabanga ukuthi ngiphila ngigcine nginje kodwa ngihambe ngesibhedlela, hhayi ngibone ngani basesebalutshwane abakwenzayo.
Sikhangele udaba lwama-sanitary pads Mampofu, bakhona abathi uhulumende nga uyangenela eyabona ukubana intengo yama-pads iyehliswa. Kuzoba labanye njalo abathi uhulumende kumele abone ukuthi abantwana abangamankazana abaya esikolo baphiwa lawa ma-pads ngaphandle kwempadalo. Ulubona njani lolu daba?
Lokho kumqotho kakhulu. Ama-pads lawa ngawaphiwe ulutsha mahara nje. Siyasibona amakhondomu ephiwa mahara. Kathi ama-pads wona-ke kawabaphiwe, ulutsha kaluphiwe ama-pads lawa ngoba impilo inzima le. Ngitho losebenzayo kunzima ukuthi ayethenga ama-pads sibili ngoba intengo yangikhona iyesabeka. Akuphiwe lakho kube yeyi kufanani, obaba baphiwa amakhondomu mahara lathi kasiphiwe okwethu okusincedisayo mahara.
Lo-ke ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. KuStudio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lamhlanje sikhangela indingeko lempila kahle zabasakhulayo ikakhulu amantombazana. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Oncintisa kukhetho lokudinga umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli ubikwa esekhokhela ngosekelo lwamavoti asebaliwe okwamanje kukhetho lwalelo lizwe oluqhutshwe ngesonto. inhlanganiso yomanyano we-European Union isola amanye amalunga ayo ngokungazihluphi ngokuphuma lamacebo kanye lemali yokuphathisa kuhlupho lokuqonga kwenani leziphepheli ezibalekela impi zomdeni emazweni awe-Middle East lezwekazi le-Africa. Abakubhizimisi lokuthwala impahla phakathi kweBotswana leZimbabwe abaziwa kakhulu ngokuthi ngomalayitsha bathi akusekhatshana bengathengisanga imota zabo bedinge ezinye indlela zokuziphilisa ngoba bengasatholi abantu abaningi abasebenzisa ibhizimusi labo. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveroni kweleBotswana.
Omalayitsha abathi ibhizimusi sidula njengokubona ilihlo lentwala inenye elakhetha ukungena kule bhizimusi aliboni lizaqhubeka ngale ndlela yokuphilisa imuli zabo ngoba ikusasa ingaziwa. Lokhu kulandela ukungena kwendlela ezimbalwa zokuthumela imali ekhaya, ukutholakala kwempahla enengwe leZimbabwe kanye lokufaka umthelo kumpahla yonke ethengwe phandle kwelizwe. Umnumzana Amkela Nyathi uthi indlela okomeqha kubhizimusi ngayo kuzamfuqa ukuthi athengise ngitsho le mota asebenza ngayo ukuze abheke ezinye indlela engaziphilisa ngazo.
Umsebenzi wethu oba ngomalayitsha kulezi nsuku awusabhadali kahle ngoba abantu sebebona kungcono ukuthi bethumezele imali ekhaya kulokuthi bethenge igrocery ngaba behambise ngale. Njalo igovernment isayintroducer amajuti landlani kuma groceries. So sembona kungcono lami ukuthi hayi ngizijelela umsebenzi ngibone okunye okungcono nganika imali.
Umndana Jason Amhlovo omnye olayitha esuka eHaveroni siya koBulawayo uthi bebengahlali amalanga emabili bangatholanga amacustomer kodwa kathesi lumumo usuguqukile. Uthi njalo osowengezela inhlupho zabo ngamapholisa asegcwele endleleni yonke.
Thina nje abomalayitha sesihlangane lobunzima obukhulu ngenxa yokutshintshwa kwemithetho yeborder. Iborder seliwome kakhulu labantu laba abasabuyi kuzethenga. Phesi sithi ungabuye kusenintambama ubuye lugcwele. Kanti sesihlala 3 days singabelanga ekhaya. Ngodubo lwebhoda lona lelo engikhuluma ngalo, la mapholisa indlela yonke bayabefuna imali uze uyefika ekhaya. Nxa uthula abantu abalutshwane ufuka ungasela lutho.
Abasebenzisa umalayitha bathi abasebenzisi ngoba bekubona kungcono ukuhambisa ngendlela esithembekileyo. Lapho ngasoke kube le ndaba zokulahla kwemali kanye lempahla.
Hayi, sokungcono ukuthumela ngabo Western Union la ngabo mkuru.com ngoba kulezi nsuku eborder uma uthumela impahla sokungani kuya kusuke kudule mbijana. Njalo omalayitha kwesinye isikhathi balokulahla izinto. Ungathola abanye abangathembekanga. So sesibona kungcono ukuthi sithumele ngabo Western Union.
Kodwa abanye abafuna lo nkosikazana Alice Hlabangana bathi lokhu besebenzisa amalayitha besithi ezinye impahla lokhu ezidula eZimbabwe kukanti uzithenga eBotswana kungcono noma sokufakwe umthelo weZimra.
Mina ngithenga khonapha kweleBotswana ngoba ekhaya eZimbabwe impahla okhu ezidula kakhulu. Ungakhathalekile ungaze uphathise omalayitha ukuye ubhadalele ebhoda kodwa okhe kusala intengo ekhaya iphezulu yikho sithenga lapha kweleBotswana.
Ingcwethi ebona ngezomnotho umzana Jafet Sibanda kuthi amanyathelo athethwe nguhulumende yiwo angafuqela abazama ukuziphilisa kulayitha phandle kwebhizimusi. Ethi njalo indlela ezintsha esezingenile ezifana nokuthumela imali zilakho kwenza ukuthi kuqhubeke kusiba lukhuni kubomalayitha. Noma nje kunjalo kulabo malayitha abathi bazaqinisela bethembe ukuthi ikusasa iza kuguquka. Besithi engxenye uhulumende olakho ukubuyisela emuva isinqumo sakhe ngemthelo yempahla uma isikhwama sakhe singabangcono. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabungu leBotswana.
Kuhlelo lamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngomkhankaso owenziwa inhlanganiso yeNetherlands ASNV ekhangelane lokukhuthaza induna ukuthi zincede abantwana abangamantombazana abasesikhathini. Uhlelo lolu lukhangelele ukuthi induna zifundise uZulu ngokuqakatheka kwempahla yokugcika. Kulembiko ethi amanye amantombazana acina engasayi esikolo ngenxa yokuswela impahla le. Kambe induna zithini ngalolu daba njalo bekuvele kusenziwani ngalokho ekadeni? Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lenduna emadobo uChief Masuku othi lokho ezikhona izalukazi ezilakho ukunceda amantombazana asesikhathini. Ake sizwe lolu ekhuluma lo Gibbs Dube ngohlelo olusungulwe yiSNV olokuhlangana lamantombazana asesikhathini.
Sizahlala phansi ngokuqala sibonise ukubamba njani.
Nxa sikhangela amantombazana sizokuthiwa bayile ezikolo kambe kuhamba njani khona lapha emadobo?
Kubalekelela abantu bahamba esikolo kwini?
Ye,
bayahamba lapha thina kithi bayahamba bayakukwenza labo bayakwazi ukuthi wenziwa njani bahamba esikolo.
Nxa sikhangela ke sijula khonapho ukuthi kambe kudala khona kuvele kwakuhlupha kanganani khona kunduna enkulu?
Hayi, thina sasifunda laba amankazana amakhulu kwakungahluphi.
Babesenza njani? Akusitshele sibili njengenduna enkulu.
Babesenze njani? Nxa esekhona osela khona ukho thina abafana sasikhutshelwa phandle. Sasikhutshelwa phandle eklasini kusala amankazana lama-mistress. Sasikwazi ukuthi khona bohamba ama mistress ukuthi babesenze njani. Wabu mtu wafana wabama wafana wabakumanini pali.
Aha.
Mtu sasibona.
Ye, so ke, okwa manje, kukanya ngazani kuyahlupa sivile ezikolo lapha, bagcina bengelanto zabo zokusebenzisa, pho kumele kwenziwe ni nduni.
Ngabe dwe masifika kona bana, abafaki ukushinda kona bana, zabafaki.
Asingazi khonapho baba.
Angikathi sokula masifika abathwalayo.
Ye, ye.
Uyakwazi, umuntu uyakwazi ukuthi ngilangilindile. Inyanga nanje uyakwazi ukuthi ufane ukuthi abe yisiphisimo.
Kukhanya ngazani okunye akula mali yokuthi bayithole imali yokuthi bathenge khonokho okumele bekuthenge khona okutshinda lwa ngkhona. Pho nxa kunjalo ke kugcina kuthiwani ntoni?
Abantu abadala bayakwazi ukuthi kuyini abangakwenza. Sishalo mama abadala bayakwazi ukuvikela abantwana khonokho ukuthi kufanele ayenzeni omama abadala.
Kambe kungathiwa uhlelo lolu lubuye lizafaka omama abadala khonapho kuhlelo ukuze thi liqhube yini uhlelo lwangkhona?
Ngathi umhlaba wonke lwantu gqino oyizalukwazi zikhona.
Ye.
Umhlaba wonke izalukwazi sesikhona balulwazi lakho.
Aha. Kambe
asiyinto phela esikolweni le.
Kambe zona izalukwazi zisakhona nduna sibili ukuthi uyazithola zikhona khonapho emadobho khonapho?
Ya, zikhona. Lokho izalukwazi abantu abadala bakhona.
Abantu basazisebenzisa pho izalukazi kumbe sibapho ukuthi hayi sebegugile soyikhonokho bazisebenzisa.
Hayi, amasiko ngamasiko fanele bazi izalukwazi. Izalukwazi zizazi ulwazi lwamantombazana. Hayi, bathindele ibuzo abaphambili. Abadala abakhona ezigabeni yiwo fanele baqundise abantwana njengayizolo. Thina sikhula abadala babekhona izalukwazi. Ngazi khona lakathi sabanye kwezinye isigaba abakho kodwa abalulwazi izalukwazi zikhona.
Leyo ke yinduna uMasuku oyemadobo obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 esemadobo esabelweni seMathebeleland South kuhlelo lwethu lwezamasiko. Esekuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ke ngombiko olandelayo othi yena umlaleli wethu uthi salibonani bazali, uCuthbert Dube usezama ukuvala amacala akhe ngokudimanda imali. Uyakhohlwa ukuthi imali wayevele eyintshontsha khonapho. Omunye ke umlaleli uthi lathi siyakuthi yena ngicela libingelele umama wami uNaphi Lisani, umkhulu wami ePlumtree esigabeni seMadlambuzi, ngumntwana nabo uVivian eJohannesburg. Ngingajabula nxa lingabala leyo ncwadi. Ngiyabona ujabule kakhulu lamhlanje ngoba siyibalile. Isikhathi sesingasavumi kodwa qhubekani lisilobela ngapha incwadi lisipha imbono yenu lekunye okunjalo lisazisa izihlobo labangane elifuna ukuthi kwazakale. Okwakathesi ke isikhathi kasavumi basiqhubeke sonke kodwa ke sikhangele besilazo lamhlanje. Umongameli Mugabe use India emhlanganweni we-India Africa Summit. Unkosikazi Beauty Nyambosi K, umsekeli womkhokheli webandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe, uthi ibandla lakhe liyakubona ukuthi uZulu uyahlupheka eZimbabwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilithiya ku-Studio 7 Live Talk. Igama lami ngu-Chris Gande Lilale.